aba ku VOA indebele
lamukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ekuseni ngolwesithathu umhlakazi ku-19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isuka kumadola edlula kancane ahamachumi amane $53 isiya ku-$150.
Ukuza kwenzeka ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabalamabhizinisi wokuthi bayodla izinto ngaphandle, so abantwana abafuna ukuya ezikola soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa ke kukhwela kwezinto emashop. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane i-$53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-$263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele untungameli inkomo yeStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakalayo kufiwe loyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabalamabhizinisi wokuthi bayodla izinto ngaphandle soze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikola soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo kweza izinto yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguquko ezaba khona, kuzahlala hlala futhi uzothiwa seyi 2000 seyi 10,000 seyi 20,000 kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasila nkinga? Ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo? Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe izibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, abaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwa ama-passport kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
Wona ama-emergency passport lawa aphuma ngesiphangiphangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje imbadalo nengekho?
ayatholakala kwesinye isikhathi kaatholakali. Yikho kunalokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo. Ubuthe nje imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto. Uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu. Yilo uhlupho lona lolo phathelele kakhulu lama-passport.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jaffet Moyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Liqiniso ukuthi intengo izinto ikhwelile emashops akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende kuyengezelela ikholo. Kungaba ukuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi, asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani, ngayiphi indlela bakwenzelani, loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali, bathi uhulumende uyaprinta imali, uyabazibhalela nje amaphepha athi imali. Yikho abamabhizinisi-ke kuphula ke intengo yezinto. Kati baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto emashops. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqashi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-poverty bottom line okuwanamhlanje, ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga, ngokutshona kwamalanga, layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka. Kade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line. Ejike ayiseliyo kuliviki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto. Ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka zinjalo. Sibona iholo lobe lini ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining. Ama-sectors amaningi-ke akavumelana, akaba nezivumelane zokukhuphula-ke iholo. So inkinga ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona lelo. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixhaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaki benjani kuma-members ethu okwamanje. Loba sekugcweleke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Minister of Labour ukuthi besazise ngempumelo-ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sivili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Minister of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hhayi abe singakazi sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet-ke iqumene nendaba zeholo.
Lo mnumzana Jaffet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iningi labachayeli bemichova kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetulo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuchiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke. Abakhulumele phephandaba leThe Chronicle bathi bagcine begada amaHonda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMguza uganyulwe ngehloka wahle watshona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni komakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obele minyaka engamachumi amane lambili obesebenza eZimbabwe Power Company eyezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite Kanye loTalent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Igama lami uLaxon Chavuza. Ngithanda ukukhuluma maqondana nesigameko engisibone esenzakala enkaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-8 years abakutholi ukudla kodwa kubhaliswa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 early 30 years kusiya phansi. Ngibona abaholayo kuthiwa bayadubeka. Kambe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ebhola gijima afikane lamapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona ukusebenza. Uzasebenza ekuthini umuntu ona-8 years ehamba ngodondolo? Uyahlakulelwa ngubani? Ibona okwenzini ngubonileyo abadala abakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Sibo Msakazi ngumelo seJohannesburg. Esenginanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesituleni laphana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulali lizwe yahlukumeza abantu. Ngizaliyenzela isibonelo umgabe esabusa banalaini legeni yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40. Babengavumi ukuthi umgaba ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgaba uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu. Bona labo gawule babengavumi. Kodwa lamhla sephumile esitulweni sebevumi. Namhla amapholisa athiwa uhlupha abantu eZimbabwe, uhulumende kabusi kuhle kuhla ngenduku abavumi. Uma bethi umnankakho kusa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnankakho sephumile, liba-interview. Engasekho umuntu usegudlukile esitulweni uzazabethi khona umnankakho bebulalilizwe bebehlukumeza abantu. Baprotetha umuntu rather than ukuthi beprotethe amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube wakuzala usenkayi ngale ngokomsebenzi use-Cape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le rekhodi yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu ngale nto, sisemazweni siyaqhuba ngazo zonke inhlamba kungenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something. Indaba yama-sanctions ayisebenzi. If ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe
valele bona labo sawubonani basakazi lani balalela bahle khona ukukwelela embusweni yekutshengisa ukuthi alibo kuthiwa ilobuntu alibuyayekela elicakela abanye abantu labo bekuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi, thina siyaphila silapha e-South Africa. Igama u-Emmanuel. Hayi, mina ngizosize ngalokho kwenzakala ebhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani uhulumende uyangenelela abasize laba bantu abasebunzimeni. Lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bakhuluma ukuthi sisize abantu basebhinga impahla nomonakho sisize. So ngethemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. So nami ndisifisa ukuthi hhayi singakhona ukuthi sisize sikhambise khona kokukhona abantu basebhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa masekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa. Ngoba inkinga ihleli vele la noma ubani.
Hello, Stuti Sezin. Siyabonga ngokuqhuba leli thuba. Kathesi nginasithi siyathumela amalokuzini ama-audiona lapho. Sizosesaba ukuthi sithumele ama-audio. Esesiku-discover ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona. As long as ungasoye MD Silence, that will be the last chance yokuthi ukhulume ku-Stuti Sezin. As long as ihlanganiso ngavele usole i-MTC Alliance, usole uChamisa, that is the end of you, Stuti Sezin. This is what I have observed personally. But ungafona usupporte uChamisa, hayi utholakala. Uyafona, uyangena every day kuhlela. So khonokho sithi mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe ngoba not everyone in Zimbabwe is MTC Alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to be dealt with. But the amavus more political actor. I can go start from his window of the Nkome no losing Komeka. Yeah, then let my views. Later to Avant Lomira Chelly Sands, Lomira, no Avant Avangala capacity is in the politics with numbers. Divided was what to say to them.
Ngibingelela uMpita Ngwenya. Sore benzama ukukhuluma ngemgwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni yonke zimbambo zodwa. Umgwaqo le ingagredwa sibe sithi mhlambe abasitude 7 njengoba benama journalist afinyelela duzane lababusi bethu. Besifakazela indaba efana naleyo mhlambe ukhanya ku-studio mhlambe abaphethe ilizwe lethu bangasinceda ifile imigwaqo yase-Plumtree. Ngimangala nje nomhlonipheki uMr. Puthi uhamba ngemoto enhle kabi ihamba phezu kwembambo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywe ngomlaleli othe ku-Studio 7 nxa ungasekeli uMnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho, hhayi akulanto enjalo. Nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke kuhlangothi lwezombusazwe. Sake sikhulume le-MDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, siyake sikhulume le-ZANU-PF, siyake sikhulume lenhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu. Ngakho-ke angikhola ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokhu abanye bake besilalele. uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi ukuthi abanengi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho khulumani lokho bazikhulumela abakufunayo njalo lapha nothesi yathatha wonke wonke lomuntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli yikho kwesinye isikhathi nxa ubona lapha nesenza khona indaba phezulu sikhuluma lengcwethi ezicobongula izombusazwe ingcwethi ezicobongula izomnotho welizwe njengoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana efidlela Ncube labo mnumzana Japhet Moyo zingcwethi lezo kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha angana ithuka umongameli kumbanga naye anjani lawo sijayela ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini singayenza ukuthi umuntu ayithuke nje omunye akulungelanga lokho emsakazweni ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha siyawadlala lapha ikakhulu ke bona bezana uPF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele uGod knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane Jocholo ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg problem uhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha ngikwazi ukuthi uthini sibonga uVusi Mpofu Steven Malaba labanye abalokhu besasi joina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu yebo ke siwakwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus e-China lehlile ngolwesibili kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisithiyagalolunye i-1900 omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus ese-Wuchang sona sise-Hunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane kona le eChina abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele Democratic Progressive Party DPP bafonile edolobheni leBlantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika ukutshengisela lokho kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba weSupreme Court wesule leso isinqumo abakade befole befola banikeze ugwalo lwepetition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu weziphathelane lokwenzakala eMelika owayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg okubandla lamaDemocrats usephumelele okwakuqala ukuthi yaphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu yebusuku eLas Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka umnumzana Bloomberg oyisinothi ibillionaire usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe okubangele ukuthi Abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma isikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxo mpikiswano ngoSenator Bernie Sanders weVermont, wayengumsekeli kaMnumzana Barack Obama, esasa ngumongameli uMnumzana Joe Biden, uSenator labanye. Sixoxa ke lo mnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika ukuze sicubungule lolu daba.
Lapha ngisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana Donald Trump. Abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibi. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakho aziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayathusa umnumzana uDonald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala nkomo.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni yeTwitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe uyamisaka?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa ngumdlalo wakhe awenzayo. Umdlalo wakhe awenzayo kubo bonke, labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo ngoyoza ngqikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu Mike Bloomberg iloba ngobani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele ngoyoza ozawina. Lokho ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje abalandeli, uyazama ukusiqinisa laye. Kodake uyakuyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo sesigabeni esithakemeyo. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sale mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi zigandala esizibonayo emhlabeni ngabantu abasokhelayo. Kodwa futhi okunye yikuthi anti yabona ukuthi iyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna soseminyaka emibili. Yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yabonga lo ngumnumzana Amandla Mkhwananzi, sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo kaIJamane esithi Jesus Keepeth My Soul. Ke umculo kaIJamane esithi Jesus Keepeth My Soul. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. intengo yama passport isi imbatha lama passport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.